Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 19 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula eyakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo uzaba nalo umthelela kukhetho oluzayo.
Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbilazantabanye.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli wentsha kuleli bandla umnumzana Makomborero Haruzibishe uphunyuke ezandleni zabantu kade befuna ukumthumba. Impi yakwele Ukraine eqhubekela phambili ibikwa isifike kusibanga esibi ngoba amasosha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. UDlamini ubelobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi yena labanye bakhe badutshulwe ngabavela eZimbabwe bencedisana lamasuthu angaqambanga ukuthi ngabadabuka kweliphi ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uAssistant Inspector Brenda Muridi utshele intathelizindaba izolo ntambama ukuthi amalunga e-Operation Dudula abesemzini ohlala abantu okungekho emthethweni owe-Chicken Farm esithi azokhangela indaba zokuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okube lokukhulumisana kubi. UMuridi uthi yikho lapho okuqhamuke khona ukufuthelana kwaqala ukukhala izibhamu. Kodwa kachongo ukuthi obuleweyo ngwenhlanganiso yeDudula kumbe ngezakhamizi zeChicken Farm. Sizalethulela ukungaba kuphumile kulolu daba kusasa. Embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba nomthelela na kukhetho oluzayo. Inkokheli yebandla le-CCC yavumelana ukuthi kuyiwe embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izolo iqula lebandla leli ebelikhokhelwa ngunobhala jikelele umnumzana Charlton Wende belikhona enkundleni yeBarbara Fields koBulawayo. Lanxa umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa engayanga loba ubeke wathi uza kuba khona embuthanweni lo, sibuze isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithan Jirotsa ukuthi kanti kungani uChamisa engasayanga embuthanweni lo.
Kube kuhle into ezingazange siyithakazelele nje ukuthi abantu bebedweba isithombe sikaMnangagwa khona phane ground. Usitsho ukuthi yinto eyenza ukuthi abantu bechedele emuva nxa kule mbuthano emine ngoba izani isuka ithatha amalanga la iwenze awayo. Kukanti-ke izanu ayisiyo yodwa eyakhulula ilizwe. Siyazi ukuthi thina kwakule nkokheli eziningi ezazilwisa ukuthi kube le nkululeko lapha ezweni. Njalo siyazi thina ukuthi abantu abaningi abayithandi leyo zano. So kuyabudingakala ukuthi nxa kungaze kubizwe kumbeni kube lelanga lapho abantu abathakazelela khona uzibuse, kuyabe kudingakala ukuthi abantu behlangane beyenze izinto ezingatshengisi ukuthi kungabe kulamabandla kumbe kube lamabandla adonsela abantu kucampaign yezano kumbeni kwenye ibandla okungenza ukuthi abantu bekhonone. Yikuthi ukuhanjwa eBarberfields, ukuthi kuyahanjwa eBarberfields kusuke kwaba yinto ejuma abantu abaningi, ngoba abantu bebekhanda ukuthi ibandla lizaziyenzela lona njengenjwayelo ukuthi siba lama-celebration ethu sodwa njengebandla. Abantu bebengakhayelanga ukuthi kuyahanjwa eBarberfields lapho kuyabe kulowo mnankagwa khona. Abantu bebengakhayelanga khonokho, kodwa-ke basuke balalela inkokheli lokho okuthiwo inkokheli ukuthi abantu kabahambe njalo kabagqokanga lezo mpahla zebandla njengokutho kwenkokheli zebandla. Into nje edanisa abantu yona le into ukuthi nxa befika e-stadium sebebona kudwetsha isithombe sikamnankagwa.
Siyabona ukubana bakhona abalandeli bebandla abangani bayakhonona ngokwenzakeleyo, bebengafuni ukuthi ibandla lenu liye khonale. Lina likuthatha njani lokhu, njalo liza kulungisisa njani?
Ye, enye into esuke yadanisa abantu ukuthi inkokheli zethu ukuthi singagqoki impahla zethu ezebandla le-Citizens Coalition. Kodwa abantu bathe befika eBarberfields bathola ukuthi abantu abaningi bagqoke izikibha zezana, njalo phakathi kwe-stadium abantu babone sokudwetshwa ilokhu isithombe sikamnankagwa. Lokhu akuzange kuthabise abantu, ngoba cabanga ukuthi i-independence kumele kube lilanga lapho okunanzwa i-independence, okuthakazelelwa uzibuse, hatshi ukuthi abantu beyenze okwamabandla. Ngoba kungaba ngokwamabandla kutsho ukuthi abanye bayadritsha basoke bethabe.
Ikhona yini eminye imbuthano esizabona inkokheli yebandla isisiya khona efana lawona lo, njengoba siyazi ukuthi sekuzabuya umbuthano wamaqhawe esizwe, lizaba likhona yini njalo?
Umbuthano onjengo Heroes Day, umbuthano okuthakazelela amaqhawe, ngeke saswelakala endaweni ezinjana, ngoba amaqhawe akithi vele siyawathanda, amaqhawe akithi siyawakhumbula. Kodwa akutsho ukuthi omnankagwa siyiwa amaqhawe, hayi, lapho siyabe sikhumbula amanye amaqhawe angasilawa aphambi kwethu umnankagwa luthiwenga, ngoba siyazi thina ukuthi umnankagwa nguye-Minister of State Security ngesikhathi se-Gugground. Uthiwenga wehluleka ukuthi avikele abantu bemathebelelendeni engukhomanda khonapha e-Bredy Barracks, abantu bebulawa yena ekhonapha e-Bredy Barracks.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kulabanye abalandeli bebandla le-CCC abathi inyathelo lokuthi kuyiwe embuthanweni oncoma umnankagwa lebandla le-ZANU-PF kube liphutha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele, umnumzana George Mkhwananzi.
Ngokubona kwami mbona sengathi kube liphutha elikhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lamukele ukunxuswa nguhulumende kamnankagwa ukuthi bayogubha usuku lukazibuse. Lokhu ngisho ngoba abantu baseZimbabwe abangathandi izano, abangathandi ukubuswa izano konke lokudilika kombuso ngaphansi kobukhokheli bezano, abafuni lutho oluzodibanisa ibandla lizokhipha izano ukuthi kubonakale bedlelana ndawonye. Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bazimbila zantabanye ngabantu abasebekhumisa nomlotha, kanti ke abantu bafuna umuntu ozothatha inyathelo elilukhuni abonise ukungazwani lezano, abonise mpela ukuthi bayisitha akungamelanga banathisana amanzi. So ngibona ke sengathi ke ngaleli nyathelo la bantu be TCCC ukuthi basemukele lesisi nqoso sezano kube liphuthe likhulu kakhulu bekumele ukuthi baqale bakucabange khona emehlweni abantu kungabukeka sengathi kuyinto enhle bonisa ukuthi kusokulokusebenzisana kumabandla ezombusazwe njalo usuku lukazibuse lubaluleke emntwini wonke yebo khona kungabe kunjalo kodwa emehlweni abantu kuyinto embi kakhulu ebonisa sengathi labo sebekwemukela ukuthakatha kwezana
manje nxa sikhangela phambilini sikhangela ukhetho ukuthi ukhetho luseduzane isenzo lesi esokuthi baye embuthanweni we independence usibona njani sizaba lomthelela na kukhetho oluzayo
lesi sezo njengoba kuyiwa ekhethweni singaba lomthelela omobe kakhulu ozokwenza ukuthi amathuba awe TCCC awokunqoba anciphe ngoba abantu kade befuna ukuthi baphume ngobuningi babo ukuthi bayovota bevotela ibandla elizasusa izano bazagcina bengasasiboni isidingo sokuthi bayosusa izano basuke lapho bafake izano encane ngoba ukwemukela nje ukusondelana lezano kusho ukuthi sebezohotsha umoya wezano sebezothatha iphunga lezano sebezanuka njengezano yiko ke basuke bangakucabangisisi kahle okwinto lokhu ukuthi bekungamelanga bakwenze
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi yecubungulayo zombusazwe ezimele ubeqoqa isicingweni le studio 7 ese South Africa udaba esisanda kuluthola ibandla le-CCC lithi umkhokheli wabatsha kubandla leli umnumzana Makomborero Haruzibishe uphose wathunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku. UHaruzibishe uphange wafaka ebulenjini beFacebook live stream isehlakalo lesi sahle sasabalala umhlaba wonke jikelele. Ngapha ehlaba umkhosi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsayi Mahere eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe uHaruzibishe ulimele engalweni lapho bezama ukumbopha ngensimbi labo kade befuna ukumthumba uHaruzibishe uke wavalelwa ukwenyanga ezifika phose eziyisithupha ejele nyakenye
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze isizini lezane phezu kodaba lokungahambi kuhle kwedola leZimbabwe ngesikhathi esephula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kobulawayo izolo. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ubemele akhulume ngedola leZimbabwe ngoba lisiwa isisindo ngamandla nsuku zonke kodwa yena wathi konke kuhamba kuhle. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iqembu le-Highlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy emdlalweni owenzelwe enkundleni ye-Papa Fields izolo. Ibhoso inqobe iDimbare nge-1-0. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Nani kusitudio 7 loba bolotha ngugawelo angazi ukuthi uphila kunephiniso uMnangagwa lo somuntu lo somuntu wethu ngowavotela indaba lothi ezibuzele azibuse ngomashoni namuphela thina sikhona sizibuse thina sizibuse emkhondisi moya ngingena esikhundleni.
Le yimessage ekuseni emfuna lifake uhlelo lolano olwethu lekuseni. Ngiyathaba ukungena kustudio 7 bantu bakithi asivote nini sivotele i-CCC ubaba uNelson Chamisa. Ngiyakwazi ukuthi kulama grievances amaningi izinto ezenzakalayo esindebeleni ezigoqela umbhuqazwe ezigoqela i-lack of development. Asimzameni ubaba uChamisa ngoba ukhanya ehamba lomhlaba njalo izizwe zomhlaba esingathi global family global village ijonge ukumxhasa xa ingathatha intambo zombuso. So ngiyalikhuthaza kakhulu mina engikhuluma ke ngumandla enkosi Siwela ikhona lapha ke eJocholo babalisi maticha ehlukene khona phe but north ingenani kuma union litshela abantu bama union alimele ukuthi bahluphane lezeki ize iveze umhlahlandlela obalulekileyo ozaveza ukuthi oticha baza kuba ama polling officers bazavota njani. Ngokwesikhathi esiningi sijele ukubona oticha abaningi bengavoti kade sisifuna ke ukuthi oticha bavote ngobuningi ukuze lathi singene ke kukhetho ama elections la ke ave free and fair. Bantu abagogi abaphila lokugoga abagogekileyo asingene sivote nini bangani bami sivote nini. Persons with disabilities, let's vote. It's our mandation to vote. Let's vote. Asambeni register nini bantu abatsha sivote nini. Yabonga Mahlabe Zulu. Ngiyakwazi khona ngale Mzola Dandanda khona apha esobendlu Ngondo sobendlu sobendlu asingene sivote i-CCC khona phana sambeni madoda kube lotshintsho la ukuzana PF buya ngapha ungene ku-CCC akulacala sifuna ukutshintsha umbuso nje kube kahle ilizwe leli like libuswe ngabantu abatsha fresh blood. Siyabona
salibonani ku-Studio 7 salibonani ma-Afrika libingelelwa isizalwane seZimbabwe. Nginemeseji engithanda ukuyidlulisela wonke ama-Afrika wonke ama-South African ngokuhlala ngisezweni le-South Africa lapho esesihlala simi ngonyawo olulodwa esingakwazi ukuthi kusasa lethu likuphi. Kodwa ngisithi ma-South African singabantu beZimbabwe singama-Afrika angiboni isisombululo esokuthi sichayane silimazane sibulalane. Ma kungabe kunenkinga ekhona kulezinsolo elizisolayo ebantwini beZimbabwe ukuthi bangotsotsi ezweni leSouth Africa kungangani lisibize singamaZimbabweni singabomakhelwane sihlaleni phansi sililungise udaba sibambisane ngoba akekho umzali ongasizalanga isigebenga akekho umuntu ezweni lakhe ongatsho abekho ubugebenga ubugebenga buyonke indawo. So maSouth African asibeni ngama-Afrika sibonisa buphi ubuntu sibonisa yiphi imfundo ezinganini ezikhulayo mali izothi ingane lilazo libe libulala abantu lihlukumeza abantu kusemathrakini kusekuhlaleni lithi balithathela amathuba emsebenzi ama-foreign amaningi amaZimbabwe amaningi lawahlala khona arentile ayabhadala amarenti awahlali mahara emajaradini enu akusimathuba emsebenzi na mayinyanga iyathi phela uyamukela u-6,000 wabaqhashi beZimbabwe ufuna liphi ithuba lemsebenzi ngoba bazile bakunika ithuba lemsebenzi ukuthi baqhatshe endaweni yakho kodwa namhlanje lisibulala njengezinyamazana ma-South African. Kati-ke nani abazali benu ngesikhathi kunzima e-South Africa bahlala elizweni lethu eZimbabwe bahlala kwamanye amazwe lamanje mangaka ama-South African akwamanye amazwe ma-South African asibeni ngabantu singabe izinyamazana sibambaneni kwazi ukuhlonipha omunye umuntu singabantu beZimbabwe sali siyavuma konke lisethesa khona kodwa asihloniphaneni ma-South African elisenza khona kubuhlungu nathi singabantu sinemphefumulo baholi alisicabangeleni ma kunephutha asibambisaneni asithandi ukuhlupheka siyenziwa isimo asithandi ukuba la siyenziwa isimo ma kunenkinga asibambisaneni ma-South African singama-Afrika elisenza khona kubuhlungu.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo kodwa abantu bakithi basadinga mpela ukufundiswa kakhulu kambe uzothi uthi uyajabulela ilizwe uthi independence kambe ilizwe elifana lelizwe lakithi impela ungathola ujabula impela ukuthi kona ujabulela independence ilizwe efana leZimbabwe uthola impela ukujabula impela ukuthi kodazi abantu bakithi mina ngazi ngempela ukuthi bacabanga kanjani sibale nje izinto ezisemehlo nakho izibedlela zakithi kazila mithi uthi uyajabula kanjalo ukuphukunyawo uyalaliswa ku akula sibedlela silomuthi akula medication eyakusiza ukuthi urecover ube right uzoyapi wena ngoba laba kabakwazi umnangagwalaba umnangagwalaba mayichaya ikhanda ugibela uye China wena uyafela emzini wakho kuvula umuzi kumbe gawula muzi uyafela kwakho yena ma uzwe ukuthi akona ikhanda umzwela ukuthi usese China engazange futhi abutshone kumema futhi ethi uza sihlangene ngeChina ukawula imali esikhwameni sakho awula send ivinile esikhanda uloke kurobe kunikezela amathisho angasebenziyo la eloke ethi bamba khona lapho ngoba amehlo akho vele kabuni yena utshontsha imali ufaka engine buka makuthiwa kubanje ukunzi ebantwini bezalo imali ephuma endlini yakho mangaza kuthi kathi imizwe lile mali engaka liyithatha ngapha ebhenki kungela mali bangazibuza nje lo mbuzo ukuthi ma uzwa ukuthi kuphumi amabhiliyoni ama US dollar namaranda wena ngapho uphethe ama tissue angasebenziyo kwaye ungazibuza umbuzo ukuthi imizwe lile mali engaka umuntu oyiwani nothi ilizwe iphuma endlini yomuntu oyiwani kodwa wena lokhu uphethe ama tissue angasebenziyo ngapho jabulela independence
Studio 7 linjani basakaze lisaze indaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha zinjalo hayi siyabizo Joseph Chuma bakhuluma bedie kule independence eZimbabwe kule independence kulo zibuso eZimbabwe laphana kula zibuso laphana sesezigqilini laphana sesezigqilini sibuso abantu abanga abantu abangelazwelo abantu abangelazwelo labantu abangwalothi lizwe libuswa njani so laphana kula zibuso laphana kula nkululeko lapha singathi nkululeko yama kiwa yayingcono kakhulu kulale uhulumende lo khona osibusayo kwamanje ukhulumende wamakhiwa yayingcono kakhulu lo uhulumende ulwa labantu uzongcindezela abantu ngoba uhulumende wamakhiwa abantu babesebenza ekhaya labana kweZimbabwe babesebenza abantu njalo umuntu wayisebenza lapho vela khona mawuhlale eHarare sebenza eHarare mawuhlale kubulawa sebenza ibulawayo ungashuka umuntu osuka komrewa le uzosebenza ukuthi uzosebenza kobulawa uzosebenza eTsholotsho umuntu weTsholotsho kasebenza eTsholotsho umuntu wemrewa kasebenza komrewa ngesikhathi samakhiwa kwakungekho ngelokho so ungathi ulozibuse khona uziphi ulozibuse labantu bezani PF abantu kulozibuse ngupi lozibuse thina sifuna ukuthi umuntu nomuntu kasebenza lapho ovela khona thola ukuthi umuntu usuka komrewa uzosebenza kobulawa abantu bokubulawa basebenzi baqhatsha nabo bodwa bafaka lezikhudleni hayi kula sibuse lapha kula nkululeko lapha inkululeko masikhona sizalitshela sizalitshela ke thina hey sina singenkuma sikhangela futhi sibona inkululeko izabuya mhla kwaqunya ilizwe lapha ngoba umuntu wonke wakomthwakazi uzazi ukusebenza elizweni lakhe athi abantu bonke bakomthwakazi bagcwele phandle kwamazwe bazisebenzela basebenza phandle kwamazwe kodwa eZimbabwe lapha nabavunyela ukusebenza ngenxa kahulumende lokhona weZANPF ye thina sithi kakuphuma uhulumende weZANPF oncindezela abantu bakomthwakazi ye ususa abantu eHarare lapha abazosebenza kobulawayo Tsholotsho bagcwele yonke indawo thina abantwana bendawo bakomthwakazi sasathola imisebenzi ye ajabona so akula nkululeko namhlanje into akade kunazwe inkululeko akona zankululeko laphana sisezigqilini sibuswa izigqili ye kayifundwe le audio abantu bezanpf beyizwe ukuthi ivele laphana kwaza nkululeko ekhona lapha izanpf iziphume lapha phambili ngemthwakazi Republic Party ye ngathi khulula lapho phezulu kokucukulo lesikuzo izanpf ye phambili MRP ivoteli MRP kunyilizwe laphana lati ke sizukusebenza eZimbabwe ekhaya komthwakazi ngoba iZimbabwe soyilethu le elamanga laba khona leHarare khona komriwa khona kayifundwe le audio iziphi iziphi khona le khona le zanpf beyizwe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika impi yakwele Ukraine eqhubekayo ibikwa isifika kusibanga esibi ngoba amasoja akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas athi afuna ukusihluthuna lesisigaba. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amasoja akwele Russia aqhubeke edubula amabhomba emadolobheni ambalwa abalisa isigodlo iKyiv. Ebese singani sithule lamanye amadolobho agoqela elekhakiv, Izium, le Mariupol. Kodwa amasocha amaningi akwele Russia abikwa elubhekise esigabeni senyakatho yelizwe eseDonbas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulakho yini ukugcina isebenzisa izikhali zembubhiso eze-nuclear.
Ungananzelela msakazi izwekazi le laseRussia isikhathi esiningi elikukhulumayo lisuke liqinisile ukuthi lizakwenza. Njalo iRussia kakusuke lizwe nje ethandathanda ukuhlukumezana lamanye amazwe. Ungakhumbula ukuthi-ke ilizwekazi leRussia elinye lelizwe elingazange lafa lagqilaza abansundu. Ngakho-ke kuyilizwe elithanda ukuziprotekta esikhathini esiningi, liyazilwela. Ngakho-ke nxa ngabe khona ongabe uyabethusela kumbe uthembisa ukuthi uzalisusela amanqe ilizwe laseRussia ilizwe elingathathi nje isikhathi ukuthi-ke lawe likususela amanqe likubuyisele.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani, ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Cha, ngicabanga ukuthi umnumzana uPutin kulokho okwenzakala e-Ukraine leRussia ngabe zama ukuthi aqhelise izwekazi leRussia kumbe i-territory yakhe. Ngibona ngathi uwenqabela okwenziwa ngamanye amazwe ukugoqela izwe lekazi lase-America ube lisiyangenela laphana lifuna ukuyaba le mbono entweni zamanye amazwe. Ngakho-ke le-Ukraine ngibona ngathi belize elivumela kakhulu lokho esingathi ngesingizi phecelezi influence kwamanye amazwe o-America o-Britain. Ngakho-ke umnumzana uPutin uthi angeka kuvume lokho. Ngibona ngathi wenza kahle xa evimba laphana kabahlala e-Britain, kabahlala e-America, abe-America bayeke ukungenela indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika. Lewe ingoma yomhlabeleli othiwa Moyo weZimbabwe uRichard Moyo gelo ongumlandeli njalo weStudio 7. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini kadutshulwanga kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa. Ukuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse kwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba lomthelela kukhetho oluzayo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.